Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku 17 kwenkwezi 2021 uChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yebhethu likaZulu iphawule ibhakane lesikhumbuzo sabantu abangamachumi amabili lambili abavalelwa endlini batshiswa livuyo leGugurawundi ngomnyaka ka-1983 eCholocho. Amagqwetha kahulumende akhangelelwe ukwethula amaphepha ukuphikisa isinqumo sokwalela umholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba ukuthi aqhubeke emsebenzini.
Kanti vele kuzanywani, into nje yokuchitha isikhathi.
Izakhamizi zeCountry Park zikhala ngentuthu evela lapho kulahlwa khona izibi engozi mine eyomlilo osuwehlule ukucitshwa ngabogatsha lwe-fire brigade.
Onguye oqalisele umlilo akulaqiniso kodwa siyananzela indawo leyana ungayinanzela engozi mine kulabantu abahlala khona phana around.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zezigaba zeMandebeleni ebhethu likaZulu izolo iphawule ibhakane lesikhumbuzo sabantu abangamachumi amabili lambili abavalelwa endlini batshiswa livuyo leGugurawundi ngomnyaka ka-1983 eCholocho. Bekulomcimbi owenzelwe emangweni weMakhonyeni duzela lapho okwatshiselwa khona omama abangamachumi amabili lanye lowesilisa oyedwa. Amanxiwa omuzi lo owatshiswayo elokhu ekhona. Isikhumbuzo lesi silelitshe elilamabizo abantu okuthiwa abanye babo babulawa abantwababo bebakhangele. Amagqwetha kahulumende akhangelelwe ukwephula amaphepha ukuphikisa isinqumo sokwalela umholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba ukuthi aqhubeke esemsebenzini. UMalaba umiswe umsebenzi ngomgqibelo isinqumo lesi ngoba yenelise iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa 70. Kodwa umphathintambo wezemithetho umnumzana Kazembe Kazembe wethule umbiko ngolwesihlanu esidla amalahla esithi abahluli abethula lesi sinqumo bathengwa ngamazwe angentshonalanga. Kodwa ingcwethi zomthetho zithi kuza kuba nzima ukuthi lesi sinqumo sigenqulwe ngoba abahluli abazahlulela lolu daba labo bayingxenye yalolu daba. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kanti vele kuzanywani, into nje yokuchitha isikhathi. Abantu abafunda umthetho banengi, amajudges akwazi ukwenza ngendlela efaneleyo manengi, kanti uMalaba ungezelelelwani iminyaka wagcinwa kwaze kwaba phakade abantu bebaningi kangaka abafundileyo abalolwazi bokuphatha umthetho. Asonto edingakalayo layo uMalaba uzifaka phakathi kokuthi aziyangisise ngezinto ezingelamsebenzi, befanele aphume nje ayezilimela ngekhaya. Usenzile lokho okuhle le ungakathandakaliyo, isikhathi sakhe sanele uku-aphila uhulumende ulele ulungelo lakhe aphila. Kodwa akwenzi ukuthi noma yisiphi isinqumo esizaphuma akwenzi kube kuhle ukuthi kudlalwe ngeconstitution kusenzela ukungezelela iminyaka yabangane. Constitution serious document efanele ihlonitshwe, ingabe itshintshwatshintshwa ngezikhathi abantu abathanda ngazo okucina kusenza ukuthi icine ilulalezekile. Akuhlonitshwe umthetho, njalo nxa izatshintshwa iconstitution akulandelwe indlela okuthiwa ifanele itshintshwe ngayo. Abavale iconstitution abantu, itshintshwe ngendlela okubhalwe ukuthi kayitshintshwe ngayo. ngayo hayi ngendlela upresident afuna ngayo kaso constitution upresident hayi ngendlela umalaba afuna ngayo kaso constitution hayi uparlamente indlela efuna ngayo kayisiyo constitution iconstitution iconstitution kayibalwe ilandelwe
ngokubona kwakho ubona ngani bazaphumelela na ukuthi bagenqule isinqumo esithethwe ngomgqibelo
Asikwazi ukuthi bazaphumelela kumbe baza kwehlileka eZimbabwe akulanto ongathi wena iza kwenzakala akufani lokuphuma lokushona kwelanga eZimbabwe kugcwele izimanga liso kwenzeka lokho ngeke ukucabanga kodwa ingozi kuza nguya ngokuthi wena amajaji azihlonipha kungakanani ahlonipha kangakanani umthetho kungalandelwa umthetho kumele kuphumelele lokho okuqondileyo hayi okulahla abantu ngakho ke asikwazi ukuthi kuyabe kuzahamba kusiya ngapha kumbe kusiya ngapha sesizalinda sibone ukuthi uhulumende uphikise sithini bese sibheka njalo kodwa angazabe uhulumende uyawina e-court nxa ewina kurongo kuyasala kurongo ukuwina e-court kakwenza into ibe right iyasala irongo injalo uwinile ngakho ke kubi kakhulu ukuthi democracy edalwe ezanywa kwakhiwa iphethwe ngalindlela iyagwazi iyabulawa igugu round kayiphelelanga kuphela ngokubulala abantu eMathebeleland ichobodisa kwayona iconstitution le kade ifanele ukuthi bayisho
Umbuzo wami wokugcina ungasitshela ukuthi isinqumo esithethwe ngomgqibelo lesi siyatshengisa na ukubana imithethwandaba yeZimbabwe ikhululekile njalo ihambisa umsebenzi ngokuqotho
hayi kasitshengisi la kancane baba umsakazi iziningi kakhulu izinto ezenzakala eZimbabwe ezimbi kakhulu sisadinga kunje ichamba kwe report esifuna ukuthi iphume uhulumende izinkantolo zala ukuthi siyiphiwe leyo report yechamba kwe commission iziningi izinto esifuna zihlonitshwe amalungelo abantu lakho konke lokuyana izinkantolo ziyavimba azizimelanga la kancane zingaphansi kwezanu izinkantolo ngobukhulu bazo amajaji ngobuningi bawo kodwa ayatholakala amajaji njalo ahlonipha umthetho ahlonipha amalungelo abantu ngakho ke lisaka elilamagwili abolileyo lamagwili amahle kodwa phakathi kwesaka lelo amaningi abolile kuselomsebenzi omningi okufanele kwenze le judgment ayithola kancane ukuthi izibaphe emthethweni lemthethwandaba iyahlonishwa umthetho awuhlonishwa iconstitution ayihlonishwa lemthethwandaba kayihlonishwa kayikhululekanga njalo
lo ke ngumnumzana efidlela ncube ungcwethi ecubungula izombuso azwe ubexoxa icingweni le studio 7 ekubulawayo ugaja lwezempila kahle lubika ukuba abantu ababanjwe igciwane le-coronavirus kumanani ethulwe izolo bayisithupha nje kuphela njalo akula ngitsho loyedwa ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lolu gatsha luthi abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kumanani ayizolo bedlula inkulungwane eyodwa 1790 okulinani eliphansi kakhulu asebehlatshiwe elizweni jikelele sebesiyafika inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 581,625. Izakhamizi zelokithi le-Country Park zithi sezithwele nzima ngentuthu evela endaweni yokulahla izibi engozi mine. Okulomlilo osuwehlule abogatsha lokucitsha umlilo abe fire brigade abantu abadubekayo sebakha izindlu bucwadlana lalapho okulahlwa khona izibi wenzela ukufuza bedinga ukungabaphilisa sixoxele siphathamani lasenhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo eyibulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uze sizwe okuningi ngalolu daba
Wele sithole ukukhonona kuzakhamizi ezihlala eCountry Park phakathi kweviki ngikhumbula ukuthi bekungomvulo besithi ukuthi bathwele nzima ngentuthu kanye yabahitsha elokitshini khona ngale. Sananzela ukuthi imililo leyi sasesidingisile ukuthi bani umlilo wakhona uvela ngabasho yodwa hayi umlilo lusuke engozi mine ngale lapho kulahlelwa khona izibi. So-ke kulapho bekulohlupho khona, kodwa ukuthi onguye oqalise lowo mlilo akulaqinisa, kodwa siyananzela ukuthi indawo leyani ungayinanzela engozi mine. Kulabantu abahlala khona phana around sithemba yibo ngabona abathi abantu becouncil sebetshayise bayo sasi sebetshisa lezo zibi, kuyikho esikucabasizwa
kuthiwa selike labiza abacitha umlilo abe fire brigade kodwa kabahambanga. Kuhamba njani? Bathi kuyini okubangela ukuthi bengayicitha umlilo lo?
Well, sike sezwa sithola imbiko kwabahlali bakhona ngalo ukuthi kubonakala ifire brigade layizama ukuzocitha, kodwa ngenxa yokuthi umlilo lukhanya busuchakile indaweni ngoba kutshizibi zenzane ezilahlwa khona ngale emara. So umlilo busumkhulu kangaka ukuthi ifire brigade ngabona layo ibisadinga amacebo okubana ingene njani yocishe kanjani. Engxenye yikho abagcine sebekuyelemba besiyazama ukuthi bacabangisise ukuthi bakubambe njani, kodwa sizwa ukuthi umlilo lusu under control. Engilethemba lokuthi engxenye lamhlanje sange sithola umbiko, kodwa ngilethemba lokuthi bathi hayi le ntuthu nxa unanzelela ayisakhanyi ngoba ivele intuthu ekhanya usibulili isiba years phezulu. Esethemba lokuthi engxenye kade si under control ngabona ifire brigade layo ibuye lama amacebo okubana iwunqande lomlilo ukuthi ungaqhubeka usiya phambili.
Njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sizwa kuthiwa seliqoqe ukuthi liyocitsha umlilo lo. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani, lizawucitsha ngani njalo njani?
Well, izakhamizi kakhulu ezeCountry Park zikhona ezinye ebesezithe zona nxa kusiba lobunzima ukuthi lumlilo ucitshwe kungangcono ke lazo zincedise ekucitsheni kwalumlilo. Zona zizasebenzisa indlela eziningi ezijiyeneyo, ngabayathi bethi bangabantu abalezimota besithi bangathwala inhlabathi ukuthi bawukhathe ukwenzela ukuthi inhlabathi le bengafika bayifake kube indlela yokukhontrola umlilo ungaqhubeka uchaka usiya phambili. Kade kuyindlela ze becabanga ngayo izakhamizi ngoba zisithi zona zithwele kanzima ngentuthu khona ngale. Zinaze ukuthi intuthu iyingozi empilweni yabo, ikakhulu abantu abalama asthma belehotsha intuthu liyana kuba le ngozi. So umcabanga ze ukuthi abantu balethe izimota zamarola abalamarola bazama ukudinga inhlabathi bayezama ukufaka khona phana ukuthi lumlilo ucitshwe, kodwa-ke sizwa kuthiwa hayi umlilo lowu kanye ungathi sebewu-athendile. Sile themba lokuthi engxenye kusasa ngomlilo ongabe usucijile, kodwa-ke sizathola ukuthi umbiko ogcweleyo kusasa ngomvulo.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Solidumela emansumpeni kwezokhetho lomnyaka ka-2023, amabandla ezombusazwe esematasatasa ekhankasa. Kodwa kucele lamabandla aphikisayo lokhu echinqa isililo esifanayo minyaka yonke esokuhlukuluzwa, ungaphathwa kahle ngamapholisa, ukungaphiwa ithuba lokukhankasa lokunye. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mthulisi Hanana wabaleka elizweni esethwaliswe nzima ngabantu abangaziwayo. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani ukhetho oluzayo.
Ngokubona kwami lukhetho olukhulu kwedlula ama-elections esike sahlangana lawo. Lokhu kungenxa yokuthi sibona uhulumende wethu esiba nguhulumende olochuku, uhulumende wamasotsha. Angiboni ukuthi uhulumende lo nguhulumende ongavuma intando yabantu kumbe intando kaZulu. Nguhulumende ofuna ukubona izanu benqoba kulolu khetho ngazo zonke indlela. Yikho ubona ukuthi bonke kade bengani bayaphakamisa amazwi abo bephikisa lokhu kwenziwa nguhulumende. Bake bavalelwe emajele, abanye bakhona bagijinyiswa, laminye ngomunye walaba abagijinyiswayo. Silo hulumende onguntando kayiphikiswa. Kangikholwa-ke mina ukuthi uhulumende onjalo nguhulumende ongahlonipha intando kaZulu. Okungaka ngokuthi wonke umuntu ongaba sithi yiproblem kumbe ongafisa ukuphikisana laye bazazama ngawo wonke amandla ukuthi bamsuse endleleni ngokumbopha, ngokumbulala, ngokumhlukuluza noma ngazi pinje lulukhulu ukhetho sikhangelane lalo
wona amabandla aphikisayo ubona engaye kumele enzeni ukuze aphumelele siyazi ukuthi bakhona bathi kumele abambane kodwa ke sikubunzima ukuthi abambane kukhona yini okunye abangakwenza ukuthi baphumelele kukhetho
okumele sikuvume ukuthi amabandla aphikisayo ukuza nqobe vele kumele baqale babone ukuthi sitha sokuqala kumbe umuntu onguye ngombandlululi libandla lona elikhona elababulali zano PF okumele sikwenze kumbe bakwenze abakusukumbusazwe kababambane ekuncintisaneni isihlalo sika mongameli ngapha phansi okunye kumele bakwenze ukugqugquzela abasekeli kanye labantu izizalwane zeZimbabwe zonke jikelele ukuthi zibhalise ukukhetho lokuvota ngemva kokubhalisa zibonakale izizalwane zeZimbabwe zisiyavota ngoba nxa singavota sibanengi ubugwelegwele esijalo ukuzwa ukuthiwa kuyenzakala nxa kubalwa amavoti kangikhole ukuthi buzaba bunengi so amabandla aphikisayo kawaqala ukulungiselela ukhetho kathesi ukudinga izimali ezifunakalayo namakhandidate lento ezinjengazonezo ukwenza kube lesikhathi eside sokulungiselela kungabe yinto elungiselelwa nguvumbuthuthu kumbe ngesivuka mpunzana
bakhona sebesola inkokheli yamabandla ezombusazwe ebalisa umnumzana Nelson Chamisa abathi kungani umadolo nzima uthini wena ngalokho
into zombuza uzoba yithi kazilamnikazi akulo kumela solo omunye ozwa ngani omunye kuyamsinda la ekaphakane ahola abantu enze lokho abona ngani kuthiwa khona kungakhulula abantu bakithi angikholwa mina ukuthi ikhathi ezisikhathi sokuthi sithuzibane kayenzini kumbe uyenzani nxa abakhona ngibasola kangiphakame mina ngiyenze khonoko emfuna bakwenze akulamuntu obanjiweyo uzana ukuthi abantu abangavotiyo banengi ukwedlula abantu abangavotiyo banengi ukwedlula abantu abasemabandleni ombusazwe okuthi ukuthi noma uchamise ngenzani banengi abantu abangekho ngaphansi kwebandla le-MDC abadinga ubukhokheli abadinga ukuholwa yikho nxa mina ngingasuthiseki ngobukhokheli bukachamisa olebandla lakhe lengaso lalami lami kangiphakame ngivule lami kumbe ngibuye lecebo embona ukuthi ngakhulula lingakhula abantu bakithi aso sikhathi sokusolana yisikhathi sokuncela ngedisana lapho kumbe nguchamisa kumbe ngumabuka wezaphu kumbe ngubani waliphi bandla abantu bakithi kababancedise ukuthi lapha basilela khona ngoba bangela amandla khona sibancedise
umnumzana Mthulisi Anana ngolwela ilungelo likaZulu wabaleka elizweni esethwaliswe nzima ngabantu abangaziwayo Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba atshiyeneyo. Iphepha ndaba leHerald lilodaba lokuthi iziphathamandla zogatsha lwezimota olwe-VID ezintathu ezedolobho leKaroi zilokhu zivalelwe esitokisini. Abathathu laba babikwa bapha izitampa zokufundela ukutshayela abantu abebehlulekile emhlolisweni ngoba befumbathisiwe. Iphephandaba lobulembu leNewZimbabwe.com libika ukuba kulokwesabela ukuba umkhakha we-coronavirus ovela kwele India osekubhubhe inkulungwane lenkulungwane zabantu ungaba usukhona edolobheni leKwekwe ngoba kulomunye umlisa ubhubhileyo ngemva kokuhlangana lomntwanakhe obevela kwele India. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ekuseni enhle basakazi besitudio 7 kanye labalaleli bonke, mina ngikhulumayo ngufuka Khumalo ngokuzalwa ngizala eJotsholo eLupane. Sakazi idaba oluhlukumezayo lidaba lokuhlukunyezwa kumalayitsha ukuthi bengasalayitsha impahla kungena amabhasi for uzukho angazi ukuthi why abantu besindebeleni behlukunyezwa kangje. But into esuke injabulise inye ukuthi ibridge laseBotswana Zambia livuliwe sisakhona ukuthi singene via Botswana singena eZambia singene eZimbabwe because ibridge festival because kungamaNdebele sokuyindawo yamashona lendawo abasasifuni bathi siNdebele sebesithathile iBay Bridge ayiseyimathebeni seyimashona sebesithathele vele ngavela ngabona sekuqaleni ukuthi lizwe bani eliyitipoti ngahle ngavela ngabona ukuthi lana sizobhoyela phakathi okwamanje abantu bamakhulu babhoyela phakathi abantu abasebenzi kobulawula msebenzi ngavela ukuthi sizobhoyela phakathi ngavela ngabona ngaphuma lizwe liyana akuseyilizwe liyana kungcono sinqume lingabe yitipoti sinqume phakathi sizimele mthwakazi sizimele siyeke abantu balaba sizimele singumthwakazi sivotele umthwakazi ephambili sifune kwitipoti yaseZimbabwe sifune kwitipoti singabhoyeli phakathi asizimele mthwakazi amandla ngawethu mthwakazi
asazi njani okhuluma ngubhongabeswabe bhongabeswabe hayi into ezala kwelakithi le hayi zincindezele kakhulu uhulumeni lo uyancindezela kakhulu asoze sithule kumoshakala asoze sithule kumoshakala abantu bakithi konke nje amaphathi onala asengikhulumela kumaphathi MDC le MDC iyafana into zevani into zevani zonke lezi into zevani abantu besiNdebele azivameni bantu bakithi mthwakazi asimeni sizameni ukuzimela ileyo sadlala sishumayela njalo azivameni ukuzimela bheka manje obo-Bed Bridge ubupopo Plumtree bagcwalisa amashoni apha emaboda bheka even namanje amalayithi abahambi amateksi ahambi kakhulu uhulumeni lo vele uyalwa yimpi le yimpi straight yimpi ehamba baseviwa yicorona yabona kuviwa yicorona but kubulawa abantu andakanda yabona into le ibuhlungu kakhulu bantu bakithi ibuhlungu ibuhlungu le nto evakala ake lilekelani namashona esizizameni ukuzenzela into yethu ma bezama ukuthi bezovota bezama ukuzovota sakungavotwa angcono kume konke kume kuthi ni hawu e bantu bakithi liyabona nje ukuthi sincindezele kanjani la bantu bakuncindezele babhathekile babaleka babaleka bashonale bashonale bona baye babathaphuzela intobafuna izandla zabo bazifake yonke indawo thina asilajansi ayikhona mina ngikubona ukuthi ekuqaleni nami ngangiyalo divide lilaeliziphele even inkosi ukuthi sifake ilozeni inkosi yethu laphana ibe bayala yonke into yakhona kanti manje senzeni hhayi ene lokhu kuzobangela udlame vele sathina vele into le the way singakhona sathina vele sizokuliwa vele sesingasancenge manje yabona okwamanje sisakhuluma kodwa la okuyakhona vele sisemsindweni ke manje angeke sivume le nto abasenzayo nabahlukumeza labantu laba bahlukumeza abantu beharari laba katele ibona emabhoda yibo kuphi kuphi yibo esifoniseni yibo kwapha kobulawa sungulatshwa ngamanesi ethu azwe ilanguage yethu balapha lesiwerewere zabo asizwa lokuthi bathini lapha amapassport babhala amagama amanga laphana lokhu esithule manje kwamanje no that is enough how sikatele MDC wathi wathi zami lokhu ukuvota dodi lokhu asifuni ukuvota vele asekeleni ukuvota lokhu akusisiza kusisize kalo 2030 kusinondezela wethu ngike sithule kunini abantu laba bezenzela sikatele
enjani msakazi omuhle siyabonga uhlelo oluhle bese ngithithi kathi iZimbabwe zingekamnangagwa yini yedwa lezanu bebo angoba sithole kanzima ngala madoda ma unkulunkulu ababone bakhangele ebahawukele njalo umbuso ngamazolo esebesebenzisa umonzora umthengisi lo Thokozani Kube ngabathengisi bonke labantu bafuna ukuthatha abantu babisele kuzanu manje thina sithi bambili lochamisa chamisa chata
lijani khona ngapho ngasibelisa likhuluma noJoni heyi hayi eZimbabwe kuzikhuluma nisebuTswana la hayi into eZimbabwe hayi kuyabotshwana kuyatshaywana kuyenziwani abantu bayacatshiswa kambe shuwa singahlala endaweni enjalo khonapho sibalekele khonokhu ukuthi siyakhathazwa sikwazi nokuthi senzeni khathezo osisiliya jimbiri abobani bayangeniswa emajele okungenancedo ukufuna ukushukuluza abantu nokuthi abantu behlale besisaba kuphela bonke abantu bengavide bandla balisekelayo ukuphikisa uhulumende kamnangapho thina vele asimfuni akaze ayenzeli vele asina sigathilayo noba nanini akhohlwe nje ukuthi vele singathi thina umbe siyacabanga ngayo uzabona laye ukuthi uza kwenza njani kodwa ilanga lokugcina likhona vele selilikhona seliseduze unkulunkulu kada yinto kumele bebeyazi abantu bezani ukuthi bangaze benzeni omgwani ungathi uyakhuluma ukuthi hayi lapha kunje lapha leyapileza so ezekhuluma esiyale umuntu obusayo akumelanga akhulume into enjengayinaleyo kumele ukuthi alalele into ekhulunywa ngumuntu aqondise amtshele okokwenza ukuthi hayi lapha kumele sibonisane senze siwatsho ukuthi utshele umuntu ukuthi ha wena ye kwathinithini kathesi ukuthi abantu abasebutswana abahambe bekwelisa inkomo utsho nxa esitsho njalo anti bavale imsebenzi ukuthi abantu bethibe yikho abantu bephuma bese emazweni ngenxa yabo hayi ukuthi la lezafika mangaze bezeni asazi mangaze bebopha abantu bezeni bechaba abantu bebulala abantu besezani kodwa kuzaphela umgabo wayebusa kwaphela ungaphi kathesi labo lokuzi isigwebo sabo sikhona bazahlakana lazo kanti kathesi kusese isikhathi sabo sizafika isikhathi sokuthi siphelile sekungesabantu ngikhuluma sekutshwala lapha yini joni ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, intengo yamafutha ezimota emadolobheni amaningi elemelika isithe xaxa, njalo kwezinye indawo amafutha la ayasilela kulandela ubugebengu obenziwe izikliwi zobulembu ama-hackers. Izikliwi lezi zathatha imininingwane yenkampani elempompi zamafutha la, zathi nxa zingaphiwanga imali azisoze zivule impompi lezi. Inkampani ye-Colonial Pipeline ibikwa yaze yaphetha ibhadala izikliwi lezi imali engaqanjwanga ukuthi imalini ukuze impompi lezi zivulwe ngemva kweviki eyodwa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika eTexas okuyikho okuqala khona limpompi, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye baba kanti hayi sizwile sibili ngokuhlaselwa lokho okwenzakeleyo khonoko okuthiwa yi-hacking, lokho bengathi bayadingadinga ukuthi kumbe kungaba ngubani okwenzileyo, kumbe yi-Russia kumbe yilaba abanye, ngoba kulempi sokusiba lempi yona lezikhali bese kuphinda kube la yona le impi yokulwisana ngokuthi umuntu angene ku-inthanethi akuphambanisele izinto zakho. So ke bizwa ke sibili, kodwa ke kukhanya ngathi nxa sisizwa ichaye kakhulu emazweni la ngaphezulu ngapha e-East i-Eastern Coast kusiyaphezulu ngale. Thina ngapha ngakithi esingathi siyakunanzelela ukuthi i-gas price, i-pump isikhwela, iyakhwela, iyaphezulu ngendlela ebesi ngathi singathi nje the last week bekungathi i-pump ingcono, kodwa kuleli viki esengathi ifuna ukufika ku $3, $2.99, $2.98 a liter. So ke yikho esibona ngathi kuyasithinta thina ngapha ukuthi i-price isikhwelile. Kodwa ke yona ngokwayo ukuthi kuma-gas stations lapha le ndaweni lapha etholakala khona, hhayi isesekhona sibili, akulala ama-lines lana awukuthi abantu kumbe engxenye bakhanya bethenga nge-panic njengalokhwana bakwenza nge-corona kuqalisa. Kodwa ke hhayi yikho esikubonayo ngapha ukuthi thina sesichaywa i-price ukuthi iyaphezu, kodwa kisenziwa yikho khonoko i-news zonezo ezikhona ngapho eze-Eastern Coast.
Lona udaba lolu olokuthi abantu bona labo izigangi lezi ezingena ebulenjini zithi zifuna ukuthi zibhadalwe imali nxa zingavezanga imfihlo eziyaba ziyithole ngokuyenza lokho okuthiwa i-hacking.
Ye, abantu bakhona sekungathi ukuganga kwakhona kuyaphambili, ngoba mbona ngathi kuzaba ngokuqala ukuthi lama hackers akhanye e-communicator lo hulumende e-demanda ukuthi afuna ukuthi abhadalwe. Angithi sasengathi sikuzwela kwamanye amazwe lokhu, sikuzwele enxenye nxa kubanjwe umuntu kumbe nxa kuthethe umuntu kumbe nxa kuthethe. Kodwa ke nxa sesizwa ngathi bakhuluma bona bama-hackers sebesithi ukuthi silithi sibuyisana imali engaka, sekungathi izinga lakhona liyakhwela liyaphezulu loneli lama-hackers leli. Asazi-ke ukuthi i-next baza kuthini ngoba asikaze sikuzwe lokho.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa le-Studio 7 ecingweni sedolobheni le-Houston esigabeni se-Texas. singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inhlanganiso yebheju likaZulu iphawule ibhakane lesikhumbuzo sabantu abangamashumi amabili lambili abavalelwa endlini batshiswa livuyo legugurawundi ngomnyaka ka-1983 eCholocho. Amagqwetha kahulumende akhangelelwe ukwethula amaphepha okuphikisa isinqumo sokwalela umholi wabahluli uChief Justice Luke Malaba ukuthi aqhubeke esemsebenzini. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.